sisikile iyane edongeni eyiChina. Sizaphinda futhi njenge siphiwe enye ivaccine la ku-African Union, and then lathi uhulumende usethe aside 100 million ukuthi uzathenga angezelele ivaccine ona le. So kumaviki la ngu-2 alandelayo kuzabe kubuya ama-vaccine akhiyelewe ebhejwa kuvaccinethwa abantu.
Elingathi uhulumende oluphethe kuhle yini uhlelo lolo olokwaba
yoluphethe kuhle sibili iplan yangkhona i-rollout plan i-right kakhulu. Sizajema phambili sesithola imali kodwa kwakhathesi iplan i-right i-rollout plan i-right kakhulu.
Ye, njengodokotela uyayithemba yini i-vaccine leyi ukuthi ngempela ilungele?
Mina ngiyayithemba i-vaccine evele eChina ngoba ilizwe elingazange lingene ku-second phase le eye-corona yi-China yodwa. Kuyikuthi yiwo abangahleli ukuvikela ukuthi yena ku-second phase esingene sonke bona bangenayo. So kukhona oku-right abakwenzayo. Yikho ku-right mina ngiyethemba le medicines control eZimbabwe ngoba yiyo evalidate i-Africa yonke. Yiyo kuthiwa the state of the art technology in that respect. So ngithemba kakhulu i-medicines control yeZimbabwe ngoba i-certified nge-WHO.
Sesibuya ke ku-committee yedale lephalamende lapho ngumgcini sihlalo khona. Kuyini katheseli yake likuhlafuni ukuthi uhulumende akwenze ekulwisaneni laleli gciwane? Sesikhangele ezinye njalo inhlelo.
Umthetho sokusenzakala emalokishini indawo eziningi asikuthestwa mahara and igciwane i-COVID yangokwayo isiyeshile kakhulu eZimbabwe okuthela i-vaccine 50 something new cases per day. That's really nothing. Ozambia bale 1000 per day abangenanga lockdown. So thina sesiphike sinenye esokuphela
njengodokotela ungabaxwayisa uthini abantu?
Mina actually bengifisa abantu ngathi bahlela ukuza ivaccine ifika le mina ngokuqala ukuvaccinetha leminisize ngayiyekabaleni ukuthi ngiyaqale nokuvaccina thinamamenza ziphakameni kuze abantu esibalelayo bakhona ukuthi into lesi-right kuleyo. Aba kulabo ababona ngani kule-problem ngokuvaccinetha ngisela nje ukuthi babekwazi ukuthi yena